kukhululiwe ngebail bonke kungumqini. Uthi remember ukuthi abangu-7 bangkhona babencishwe ibail enkundleni kamanje and therefore namhla bekungena i-appeal yabo because sasi-appealile against his decision to deny them bail. And then ababili bangkhona babevele bengazange ba-apply kumanje ngaleso sikhathi ku-applyelwa labana abanye bangu-7. So ama-cases angkhona omabili angene kanye kanye. It angene before the same judge today. Our appeal was upheld. In other words, it's not a Muslim man, so we're going to say pay. Ujaji kafumela nangalaso wasibeka eceleni wasebanika enbank.
Kuyini okusalungiswa kathesi?
Ngakwazi ukuhamba bakaphumi. Okwenzakalayo ukuthi ujaji nxa enganika umuntu ibail uyabhala i-order. I-order leyo kufanele ukuthi iyethayishwa. Ukuthi ingakathayishwa kuyathatha isikhashanyana mhlawumbe ilanga kumbe amalanga amabili. Nxa ingathayishwa ujaji angayisayina-ke then only then can somebody go and make a bail deposit.
Ilanga lokuthi ukuthethwa kwecala labo kuyasungulwa nini selilalo?
Hayi, asikabi lelanga langkhona. Okwenzakalayo ukuthi belibona kade be-appear enkundleni kamanje for i-remand. So-ke abajudges bathembisa ukuthi ama-investigations asephelile. Ngaleso sizathu thukela kusasa mhlawumbe usafika i-Friday bathembisa ukuthi bazasinika ukuthi ama-state papers ukuthi lasihlukiselele ukuthokiswa kwecala. Ngaleso sizathu-ke sivumelane laba-judges ukuthi icala lidluliselwe phambili to next week. Next week yikho lapho esizaphuma khona lelanga lokuthonisa icala ngoba kathesi esingake sikwenze singakatholi ama-state papers ukuthi sifake ilanga ukuthi icala liyathoniswa nini.
Imali yesibambiso le ye-bail abakhululwe ngayo yimalini?
Omunye ngamunye uyabhadala isibambiso i-bail i-10,000 RTCS behlale kuma-adresi zona labani kamapolisi lokuthi bebe siyaripota ama-Mondays and Fridays emapolisi kuma-police stations aqanjwe seduzane lomuntu lomuntu.
Babekhona nenjalo ngokutshaywa lokuthi abanye balimele kumele bedinge usizo lokwelatshwa. Kwagcina kwenziwe yini lokho? Njalo solwaphela lolu daba kumbe lalo lokho lukhona emthethwandaba?
Ngagcina sicele ukuthi bayehlolwa abodokotela kwenziwa khona lokho. Kwabhalwa ama-medical reports atshengisa ukuthi babelimele kangakanani. Umantshi wayethe khona